ngingathi nominate i-constituent yami ngemva kokubana ngitshengisele ukuba available kwami, kodwa engunanzelela kakhulu okwenza bangiyinominata zingasebenzisana nesinye isigaba within i-constituent yami, belahlekelwe izindlu izulu lelane lika-2016 to 2017. Ithe ngikhulumisene nabangani bethu abase-UK ngenelisa ukubatholela isamende le-roofing material, masebenza labo ukuthi betshaye izitina zabo bezitshise njalo ziyakhe as a community, nakwenza sibambele simanyene senzela wonke umuntu owayefuna isitina lasekwakheni laphana sabambanisana sathola lama-skills othi beyakhe. I-2014-2015 ngengaba lilunga le-resident association, ngagcina ngingusekretary walo. Kwagcina ungenza ngisebenze njalo le-ward development committee ekakansela lo khona uku-ward 2. So ngibona ngani ekusebenzeni kwami abantu kule potential ukuthi maybe singayenza ngcono kumbe singayenza okukhulu ma singangena ngepalamende nasekhampenini ukuthi sizenelise lathi ukuthi sithi control ama-state resources.
Okuyikho ngathini kuyathupha kakhulu eBulawayo Central.
Lo dubo le-housi manje njalo ngikhangela kakhulu ukuthi silama-informal settlements aphakathi kwe-constituency endaweni ezimbili, zingathi zintathu, kule ndawo esemguza ngale, kule ndawo esecabatha, kule ndawo esengozinayi. Abantu abanayo bangani badinga usekelo lezindlu ezingani ziyafodebho ngama-low income earners. Kodwa ngibona ingani i-solution ukuthi sibe le-legislative framework ezavumela kumbe ngukansela kumbe i-city council ukuthi bevule izindlu laphana, kwakhiwe izindlu njalo ma zizalokhethwa siqale ukuphiwa labo abasendaweni lezo maqala singakakhangeli laba abaphandle kwendawo lezi, ukuthi abantu bethole izinto ezeneleyo. Njalo silo hlupho le-healthcare siyakhangela especially ku-ward 2 lo-ward 5. Ward 2 ulesibhedlela esifoda i-Northern Clinic, kodwa imele isevisi abantu ukuze beshike e-airport nabo-Norwood ngaluthi i-Norishmont. Njalo i-Ward 5 ma ngikhangele akuna i-clinic ekhona laphana, abantu bahamba e-town ukuze bethole i-primary health care, abanye sebeze besiya kuma-private operators. So ngibona ngani silungise umthetho ozayenza ukuthi i-health care ibe-accessible njalo ibe-expanded within the constituency. Njalo iBulawayo Central mathi ikhangele it's a nerve of iBulawayo and the Southern Region, ngoba kulapho okule ama-industry wonke, kulapho okule i-power station ezimele si-service iBulawayo yonke, kulapho okule international airport engenisa imali lama-visitors amaningi. Kodwa uma sikhangela iBulawayo Central igcwele ubuyanga njalo igcwele i-unfairness ma sikhangela iy'ndaba zemisebenzi ne-youth empowerment. So ngikhangelela ukuthi advocate for umthetho engithi i-employment equity law ozayenza ukuthi abantwana beBulawayo Central nabantwana beBulawayo jikelele bebe yibo abaqala ukuthola imisebenzi ma isiba khona nama-opportunities ama-economic opportunities abakhona koBulawayo singakakhangeli abangaphandle. Njalo umthetho lo mnyaka ngikhangela ukuthi usebenze njalo ezigabeni zonke kumbe ama-province zonke elizwe, ukuze indawo zemisebenzi singasidaleli ukuxabana lokhu esikubonileyo recent ko-TM Iber sokumanisa ukubhidisana ngendawo zemisebenzi. Njalo ama-resources esiwaye sihlawo laphana ebhenefithi uBulawayo esingakaphumi ibhandle njena ama-industries lawo indlela kumele eti-revise ngawo sikhangele ukuthi okwawawisayo kuqala yikuyini. Ungasikhangela indlela abayenza ngayo uhulumente owenza ngayo kathesi bakutholakala imali ze-revival zama-industries la babuyela ebantwini abanawo u-presided over i-demise ama-industries lawana. Nganika umzekelo isonelini kulobaba owayeinvesta imali ingivalwa laphana, kodwa uma kutholakala imali ngengabona on two occasions bebuyela naye lo baba sebengani bakhulumisana naye ukuthi ebe nguye wathola imali yana, kodwa kusobala ukuthi kakwanisi ukurani ibhizinesi yana njalo kasozikanelisa ukuthi ayivuzi. So then sithi sikhangele sibe lo mthetho ozayenza kube lula to revive ama-industries eBulawayo njalo kube viable singayenzi into into ze-corruption ekade zenzakala le-nepotism ukuthi kukhanyelwa webandla lezali kumbe kukhanyelwa umntaka-anti kumbe umntaka-malume.
Amathuba akho ukuthi unqobe ubona enjani?
Upright civil ma sikhuluma nabantu njalo ngikhuluma nabantu abayibo abangqonqetayo okuyikho okuyenza ngibe nesiqiniseko ukuthi hhayi bazangivotela ngoba kukalutshwane ukuthi abantu bengayinominate umuntu bemcele ukuthi ebamele bephinde bengangivoteli ngelanga lokuvota. Amathuba akhona njalo ma sikhulumisana labo si-adopte indlela yokuthi sikhangela ngokuhambela abantu emzini yabo sibaqoqodele ezindlini zabo siba ne-engagement engathi i-internet lapho esizwa khona ama-aspirations abo nama-priorities abo nezifiso zabo nalokhu abakukhangelelayo from umuntu abazamkhetha nami ngisenelisa ukuthi ngibatshengisa ama-policies ethu lokuthi sizazisebenza njani. So ngibona ngani i-engagement le esiba nayo inezithelo ngawukhetha lokuluza singaselayo former president Robert Mugabe njalo singaselayo ubabuthangirayo othile unyaka lowokuqalisa okwenze kwavuleka amajakanisi amaningi in the political discourse elizwe njalo abantu sebekhangela umuntu nama-policies akhe kulalokuyani sasikwenza kuqala ukuthi kwakuvotelwa nje iparty ngoba kule-disgranment ezanu p f kathesa abasakhangeli lokho so amathuba ami abright kakhulu njalo ngile-qiniseko odinzane ngoba kukhethelwa.